evening and a very, very good night.
Siyabonga Gibbs Dube. Selamukela emsakazweni we Studio 7 omgcibelo mhlaka 2 ngonkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umbuthano wombukiso wezokuthengiselana owe trade fair uphelile lamhlanje. Kambe ungawuphumelele na owalonyaka?
Xa besokuthengisa nje impahla ezimiswa ngaphandle kwelizwe befuna sisithengi thina. Kuyenzela ukuthi siyoke siyifile emakethe. Umumo we-industry omawu awusethusi ukuthi ingaba nje yenye ithuba le-free market.
Amakhansila ebandla le-MDC Renewal akoBulawayo abuyela kubandla le-MDCT sekwenzekaleni? Silengxoxo lesikhulumeli sebandla le-MDC Renewal oBulawayo.
MDCT abethusela kukhansila bethu ukuthi-ke bazabarikhola-ke baphume-ke ekhanselini. Manje-ke njengoba lisazi indlala ekhona ebantwini bakithi sebezelelo-ke bathe besaba-ke bagijima-ke bahlala besangelayo babomukela-ke.
Kuhlelo lwendaba zabesifazane lamhlanje silengxoxo lontombazana owenza umsebenzi wokulibazisa abantu engapha kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbukiso wezokuthengiselana omkhulu kumhlubulo wezwekazi le-Africa oweZimbabwe International Trade Fair oqale ngolwesibili uphele lamhlanje. Iziphathamandla zalombukiso ovulwe okusemthethweni ngumongameli Edgar Lungu wakwele Zambia zisithi zona ukhule ngesilinganiso sokubili ekhulwini i-2% nxa kuqathaniswa lowanyakenye. Abanye abakwamanye amazwe afana le-South Africa ababukise impahla yabo kulombukiso bathi ubalethele ibhizimusi. Kodwa ingcwethe ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lumbukiso ubungela sisindo.
Ye kwandisa ukuthi nxa kukhulunywa nge-trade fair ukutshengisa impahla nje kwandisa ukuthi siyake sikhangelele ukuthi impahla eziningi ezitshengiswayo ngamakhampani angaphandle kwelizwe afuna ukufaka imitshina yabo lapha eZimbabwe ukwenzela ukuthi babe belungise impahla, ngoba nxa bephonga ukuthengisa nje impahla ezilungiswa ngaphandle kwelizwe befuna sisithengi thina. Kuyenzela ukuthi siyoke siyifile emakethe. Umumo we-industry omawu awusethusi ukuthi ingaba nje yenye ithuba le-free market.
Siyabona ukubana umbukiso lo uvulwe ngumnumzana Edgar Lungu umongameli weZambia. Lokhu kungakusitshoni kakhulu nxa sikhangele ukubana ilizwe leZambia alila kuthengiselana okuthexa lele Zimbabwe.
Lele siqiniso ye. Umbukiso lomnqaku letha nje umongameli weZambia kutshengisela okokuqala ukuthi vela asilaba mngane abaningi, ngoba ama-policies ethu e-investment vele kancedi ukuthi abantu bangene lapha. Kutho ukuthi vele ngumuntu lwana ukhanya ngokuthi uphonga ukuthi nje hhayi mana ngibuye mina ngoba anginokokwenza. Kuyatshengisela nje ukuthi hhatshi ubungane bakhona esilabo e-Africa. Kulamazwe amaningi aphumelele e-Africa, eGhana, e-Mauritius, ngathi kanti indaba engabizwa, indaba kubizwa nje umakhelwane. Ye iZambia vele akula kudlelana esikwenzi. Ama-companies amaningi aseZambia avela nje e-South Africa, abalimi bakhona nje kodwa akutshengisa vele ukuthi akula lutho olwenzekelayo ngale.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ukuxexebuka kwamakhansila edolobho lakoBulawayo amane awebandla le-MDC Renewal aya kubandla le-MDCT sekudale inkulumo. Sekusele ilunga elilodwa lebandla le-MDC Renewal kukhansili yakoBulawayo. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Renewal koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yeah. uhlupho olwabakhona thina esithi sifuna ukuletha inguquko elizweni siyenza njengenzani uphiso nale esifuna ukuyithitha MDCT abethuselako councilor bethu ukuthi-ke bazabarikhola-ke baphume-ke ecounseling manje-ke njengoba lisazi indlala ekhona ebantwini bakithi sebezelelo-ke base besaba-ke bagijima-ke bahlangana lesangirayo wabomukela-ke basebesithi hhayi bona vele bebagatorenyiwane kodwa-ke besilayo nje imihlangano eminenge baphuma nje la ko-TV lapha ngelanga abajoyina ngalo-ke besize bengama-councelors kho-ke ama-councelors-ke amane yokabonakale-ke lesangirayo sebethuseleke indlala ekhona elizweni le iyahlupha abantu bagcina bethengisa umphefumulo wabo-ke nge-allowance encwaneni ala itholakala ekhanseleni yikho-ke sithi hhayi akulange indlela esingayibenza ngayo sebekhethile ukuthi behambe bedifenda balwele-ke i-allowance encwaneni ale ekhanseleni sebebuyele-ke komogenisangelayo
okwakathesi sikhuluma nje bakhona yini okhansila abalokhu beku-renewal
ukhona ukhansila omadaka oka-1-2 ukhona kazange ahambe yena wathi hhayi mina-ke ngingahlanza kambuyeleli amahlanze ngiwadle ikho-ke silaye-ke lo abanye-ke hhayi besaba-ke i-allowance babuyela komoge
akusitshele ukubana umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli i-congress uzenziwa nini
yikho esiphatheke ngakho-ke kathesi kulungisa ama-structures sikhangeleke emhlangano omkhulu we-congress kwenzela ukuthi-ke khetheke ubukhokheli obuzakhethwa ngabantu sikhangeleleke nxa kuhambe kuhle kungaba sekupheleni kukajulayi kumbe phakathi naphakathi kuka-agasti khona lapho yikho esikhangeleke ukuthi sibe ne-congress yethu enkulu ivenyu khona sizakhulumisana ukuthi ngaba ngaphi sihambe siyekhetha ubukhokheli ngoba sinanzelela ubukhokheli esilabo-ke ibandla lethu kathesi likhokhelwa i-guidance council ke isinqumo esenziwa-ke i-national council yaxoshimagenisangirayo so i-guidance council yekhokhelayo kaphesi asinabukhokheli obukhethwe ngabantu yikho-ke sikhangeleleke ukuthi hhayi sihambe-ke kupheleni kukajulayi kumbe-ke ngo-agast khona lapho sezi-congress yethu sikhethe ubukhokheli obuzaba le mandethi yabantu bukhokheli iqembu lethu ibandla lethu liqhubeke lisaya phambili kakhulu
sike sezwa emaphephandabeni lapha lasemisakazweni ukubana owayengunobhala jikelele umnumzana Tendai Biti usesuke wabuya ngapha kwele Melika usebuyele naye eZimbabwe njalo limkhangelele yini ukuthi uzaphenduka
ulokhe unobhala jikelele hatshi ukuthi wayengunobhala jikelele kho unobhala jikelele uhambe emelika okwamavili amane nsithi inyanga leyoda ejeleyo esiyakwenza-ke okweziqeqethi kwabantu-ke abafundileyo bekhona ngale ngasemelika yikho-ke amaviki amane ngaphela uyabuyelizweni uyaqhubeka-ke ngenhlanganiso-ke ngunobhala jikelele wethu sisiya phambili kahambanga-ke ngokuphila njengalokho kufiswa izanu phiyesu labanye
umnumzana Edwin Ndlovu isikhulumeli sebandla le-MDC Renewal Team koBulawayo ubekhuluma le-Studio 7 ekhona le koBulawayo inhlanganiso yamazwe angentshonalanga eye-European Union ithi kuqakathekile ukuthi amankampani eZimbabwe alungise impahla elakho ukuthengwa emazweni njalo azwisise imithetho yamazweni la njengoba ilizwe lidinga imikambo ngaphandle kwelizwe ukuze livuselele inotho yalo okuningi asikuzweni kunothando Sibanda esipha lolu daba ekoBulawayo
abenhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Association babe lomhlangano labaziqhatshileyo ukubafundisa ngokuzimela bekhalaza kuhulumende ngoba bengaphathwa kuhle lanxa kuyibo asebephethe ingxenye enkulu yenotho yelizwe obefundisa abaziqhatshileyo laba ngobuciko bokukhuluma lapho bexoxisana lohulumende kumbe amakhansili ngokusebenza kwabo umnumzana Hussein Sibanda uthi esikhathini esiningi amalungelo abathengisayo kahlonitshwa ngoba bengela obamelayo ngakho-ke uthi kuqakathekile ukuthi njengoba sibebaningi kangaka babe lenhlanganiso ezibamelayo ezizwisisa lokhu abahlangana lakho njalo zibakhulumele ngezikhalazo zabo
bebekhangela ukuthi badinga ukuthi u-municipality abakhele imithunzi lapho abathengisa khona lokuthi njalo baphiwe imvumo yokuthengisa
umkhokheli wenhlanganiso le woBulawayo unkosikazi Msawenkosi Nyoni uthi lomhlangano wenziwa ngemva kokunanzelela ukuthi iningi labo alenelisi ukukhankasela amalungelo abo kumbe ukuzimela lapho bethe bahlukuluzwa besebenza abesifazana abaningi uthi lapho bethathelwe impahla yabo baphinda baphathwe ngendlela ezingalunganga ngamapholisa abahlukuluza bese beswela ukuthi bangenzani ngalokhu kunje uthi bakhangelele ukuthi bakhulumisane lohulumende ukuvuselela inotho ngoba akungeke kube yilizwe labantu abathengisayo kuphela ngoba imali yokuthenga izaswelakala.
Lo mhlangano ubungwe ufundisana i-advocacy. Sifundisana nje lama vendors sibona sikhangela inhlupho esihlangana lazo njengabantu abazisebenzayo. Sincedisana nje ukuthi lezo nhlupho singazikungenziwani ukuze sihlukane lazo inhlupho lezo sihlangana lazo. Thina sikhangelela ukuthi uhulumende alungise umnotho welizwe ngoba asingake sibe yithi sonke sithengisayo sonke. So thina sikhangelela ukuthi abanye abantu kulungiswe industry ivulwe, abanye abantu bahambe ma-industry kwenzela ukuthi kube labanye abaholayo abazabuya bezothenga ngoba sonke asingake sonke sibuye kwi-informal.
Unkosikazi Sipho Nyamazana ongenela umhlangano uthunga izigqoko azithengisa esitaladeni. Uthi kunzima lapha esitaladeni ngoba indawo zokuthengisela ezinikwa yikhansili yazeneli okwenza bathengise endaweni ezibabophisayo. Phezu kwalokhu uthi nxa bethe babotshwa abazwisisi lamacala abayabe bewetheswa bagcine bebhadala nje kodwa bengazi ukuthi bawoneni lokuthi impahla yabo abayithathelwayo iyangaphi. Indlela abaphila ngayo uthi akusimpilo enhle kodwa abala eyinye indlela yokuziphilisa okutsho ukuthi ngumlandu kahulumende ukubeka izinqumo ezizabavikela njengoba iningi labantu bakulelise liphila ngakho ukuthengisa ezitaladeni.
Lokhu sobulelini othelizwe ngoba abantwana baqeda form 6 silabe sithengisa laba bantwana balama 12 points 14 points bayathengisa baswele ukuthi bayakwenzani. Ukuthi ngabe imsebenzi khona ngabe sokuthengisa thina abadala esingalakho sokwenza nje ukuthi sizuze imali yethu yokudla encane but kathi sisifela ukuthi sibhadale ischool fees zabo ngoba lazo ziyadula. So ngaze mbotshwe namuhla lakusayavuka siyothengisa futhi ngisithi maybe namhlanje ngibotshwe but kuba buhlungu kusebenzisa kuma conditions abuhlungu kakhulu.
Ukucubungula kukahulumende kuveza ukuthi iningi labasakhulayo eliphakathi kweminyaka elithumi lanhlanu kusiye kumachumi amathathu lane yilo elingaqhatshwanga elizweni lapho okuqhatshwe oyedwa kuphela phakathi kwabahlanu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Spanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 5940 la ku 15455 kHz. Sengilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa loMakhosazana Ndlovu owakhethwa ukuba nguMiss USA Zimbabwe ngomnyaka ka-2006 emncintiswaneni wokukhetha amantombazana amahle owe-beauty pageant. Sixoxa ngokuphathelane labesifazana kulo umncintiswano. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, salibona njenjani?
Lowu okhethwe ukuba nguMiss Zimbabwe kathesi kulabanye abathi kabukeki bathi kamuhle.
Yes, I think abantu basole lutho lokwenza. Nxa abantu besole umsebenzi or besole izinto zokuxoxa ngabo yizi zinto abakhuluma ngazo. I mean indaba le iyangicaphula, ingicaphula to the core ngoba abantu nxa besithi umuntu movie, babe sithi movie according to whose standards. Simjudge ukuthi movie ngani. Babe khona that night the contestant. Ba amazi ukuthi ungu-contestant kanjani, ukuthi wa-computer njani, ukuthi ungumuntu onjani. Wonke umuntu is allowed an opinion, but amanye ama-opinions are not basis at all.
Kodwa sinanzelela ukuthi umuntu lo uyabe evele sengenile emncintiswaneni lo. Lapho kuthiwa kulabanye abahle okwedlula abanye. Akumelanga umuntu akulindele lokhu ukuthi kungaba lokuchothozwa ukuthi kayisikho lokho abantu ade bekukhangele.
No, ukuchothozwa kuyatholakala. I mean, nxa ungumuntu o-enter vele ama-beauty pageants, ngoba i-beauty i-different to all of us. So bakhona abanye abazakhangela bathi, you know, mina sengajaja ama-pageants amaningi and sengakontesta kuma-pageants amaningi. And you'll be surprised with nxa uhlezi labanye aba-judges, liyabe likhangela umuntu oyedwa, but ujaji omunye uzakuthi, ah, lo angimthanda ama-features akhe, lo omunye umuntu uzakuthi, oh, ngiyamthanda kakhulu. And that's okay, ku-expected, but I think the level of viciousness, ngendlela abantu abakhuluma ngaye ukuthi unkazana lo movie is deeper than just ukuthi, you know, based on ukuthi muhle ngamuva. I think it has more to do with the way thina as abantu abamnyama esijaja ngawo ukuhle ukuthi umuntu nxa ebomvu or lenyo lezinjani or ethatha ama-pictures anje, that's what makes her beautiful. It's expected ukuthi nxa u-enter i-beauty pageant abantu bazakuthi, oh, you know, ngithanda inyawo zakhe, ngomba izandla zakhe, ubuso bakhe, whatever, whatever. But lokho, I think it's deeper than that.
Siyananzelela ukuthi bakhona abanye abalejwabu elimnyama kodwa akukaze kulandele lokho. Kungabe kukhona okunye yini esingathi kabalungiselelanga kuhle?
No, yes, okay. Kulomunye unkazana osanda ukuba nguMiss Uganda a few months ago. Umnyama sibili laye, same complexion njengo Emilyana lo. Laye abantu be-Uganda bacaphuka unkazana lo umnyama kakhulu mubi. Kwaba le same outrage. Kulomiss Japanese ongumuntu omnyama and uhlangene lo Japan ubabakhe think ngumuntu omnyama mama Japanese where's Japan. Laye abantu bazonda yeye unkazana lo ka represent Japan umixed unjani njani. Thina as a society see the problem air beauty and the type of beauty esijayeleyo ngoba abantu ka Christie's Days bahlanya lo ngo Lupita Nyong'o actress lo la ngiyamthanda Lupita, I love Lupita ngoba muhle sibili and umnyama, but now sesibone ngazathi ku exotic into yobukekayo into different, but ikhonsa lonke ukuthi ungahamba anywhere eZimbabwe umbe Harare eKenya baningi abankazana abafana nalo Lupita abamnyama abalenele zimfitshane, but now ngoba sokuyinto entsha and new sokuthiwa umuntu onjalo u-exotic and different and is outside of society standards, which is not the case at all. And abantu abaningi like bengixoxa lomunye ubhutizo lokutwitter esithi no abantu bazondela umiss Zimbabwe ngoba she falls outside of the realm of what is normal beauty. Yena unkazana lo exotic, I was like u-exotic ngapi unabhuti uhlala ngapi sekulayo mseharare ku-exotic khonokho ku
kungani abaningi bengathi ukuthi Lupita Nyong'o ngabukeki? Kungabe kulokwenza lama features yini ukuthi ikhala lakhe ilihlo lakhe isihlathi sakhe sinjani?
Abantu abamnyama traditionally asilamakhala amancane afanana njengamakhiwa, so nxa sikhangela ubuso bakhe usukhangela ama features umcompare to who? So nxa umuntu elekhala elinkulu ngasamuhle anymore ngoba thina abantu bakondlovu or whatever, wherever you're from any country within the African continent, silamakhala amakhulu and silamalips amakhulu silezinezinkulu. That's just what it is.
Wona umncintiswano lo eZimbabwe ungathi unjani? Uyalingana yini lakwamanye amazwe? Bayalungiselelwa yini isikhathi sisesekhona amantombazana la ukuthi efike kwesingathi yi-standard sakwamanye amazwe?
Xa besiya ku-Miss World abavele eZimbabwe kumbe besiya ku-Miss Earth, the preparation process yang khona is not as extensive and as huge as compared to ama countries anjengabo Miss Venezuela. Or Venezuela where they've had incredible success with Miss Universe. Bafaka imali eningi into ama pageants. Any plastic surgery ifunayo, judging on ama pictures that I saw from the pageant, I would say ama organizers and Miss Zim World, they did their very, very best. Nina, personally, I was impressed looking at the level of effort they put in into simple things like ama crown zabo, izgogo zabo, bazama le makeup, and hopefully bazamnika ama pageant coaches, ama makeup artists, ama designers, you know. And for bonke bona laba bantu abakomplemayo ukuthi hey unkazana lo kamechi, put your money where your mouth is. Donetani imali, donetani izgogo, donate your services ukuthi unkazana wethu ahambe represente kuhle kuMiss World.
Kuzwakele leyo balaleli bekuyingxoxo Xolo Makhosazana Ndlovu owayengumiss USA Zimbabwe ngomnyaka ka-2006. Sixoxelaye ekhonapha eMelika eNew York. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibongeke uSithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Thiyani indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umbuthano wombukiso wezokuthengiselana owe-trade fair uphelile lamhlanje. Amakansila ebandla le-MDC Renewal awakobulawayo abuyela kubandla le-MDCT sekwenze njani? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.studio7news.com. Olivalelisayo igama lami ngu-Chris Gande, lilale.
been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.